siyabonga ndimi yakhe litshona njani mthwaka zomuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 ngoncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
kulungisiswe into eziningi nxa sikhangelene lamalungelo abantu ngoba abantu kufuze bachiwe besenza lokho okusisekelo sombuso ngoba kulilungelo labo kusemandleni abona benze lokho ukutshengisela kodwa-ke sibona amapholisa lokho ephikisa lokho kodwa ekungithabisayo ukuthi abantu bezimbabwe bayakubona ukuthi hhayi bayalandela amalungelo abo kungenani lobudlwangudlwangu abahlangana labo
Amapolisa abaxabula kabuhlungu abamkhankaso wetajamuka sesijikile betshengisela eHarare ngodaba lwama-bond notes. Umkhokheli womzabalazo we-this flag njalo engumfundisi uMnumzana Ivan Mawarire usole kakhulu ukutshaywa kwabantu ngamapolisa lokhu. Uhulumende wele South Africa uthi kasoze angenele kungxabangxoza yeZimbabwe lanxa nje abanengi abeZimbabwe besithi kumele angenele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Amapolisa eHarare namhla abaxabule kabuhlungu abantu kade bebuthana belungiselela ukutshengisela belubhekise emahofisini kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe. Iningi labo kungabasakhulayo abomkhankaso wetajamuka sesijikile besiya khonona ngodaba lwama-bond notes. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa edlula amachume amahlanu afike ngemota ezimbalwa aqala ukuhlasela uZulu obuthane okuhlangana khona umgwaqo uJulius Nyerere loJason Moyo abantu belungiselela ukufola belubhekise emahofisini ebhanga elikhulu lelizwe abaze kulokhu kutshengisela iningi labo kungontanga benhlanganiso ezehlukeneyo ezibumba umkhankaso wetajamuka sesijikile bebephethe amaluba lamabhakana alotshwe imibiko ehlukeneyo Lokhu kwenza kwamapholisa kusolwe kakhulu nguZulu lentathela izindaba omunye wabo kungumlondolozi Ndlovu.
Ye lokhu kutshengisa ukuthi bani hayi ilizwe leZimbabwe lisele uhambo nxa sikhangelene lamalungelo abantu kusho ukuthi kufuze kulungisiswe into eziningi nxa sikhangelene lamalungelo abantu ngoba abantu kufuze bachiwe besenza lokho okusisekelo sombuso ngoba kulilungelo labo kusemandleni abona benze lokho ukutshengisela kodwa-ke sibona amapholisa lokho ephikisa lokho kodwa ekungithabisayo ukuthi abantu bezimbabwe bayakubona ukuthi hayi bayalandela amalungelo abo kungenani lobudlwangudlwangu abahlangana labo
usole njalo lesenzo samapholisa ukufuna ukutshaya intathela izindaba ebeziziqhubela umsebenzi wancoma ukuzimela kwazo lapho zisala ukwethuselwa
kodwa intathela izindaba zona ngabantu abaye besemsebenzini okutsho ukuthi nxa besenza umsebenzi wabo kufuze bachiwe besenza umsebenzi wabo okawukuthi intathela izindaba kutho ukuthi sezizwisisa amalungelo azo ngoba sibona ukuthi amapholisa ayefuna ukubatshaya kodwa bamile bathi kasoze siye ndawo so lokhu kutho ukuthi hhayi intathela izindaba sezwazi amalungelo azo
abekade betshengisela laba bebefuna ukuyakwethula incwadi yabo yezikhalazo kusiba lukhulu webhanga le-reserve bank of zimbabwe bekhuthaza uhulumende ukuthi ehlukane lokubalethela imali yephepha yama-bond notes kubikwa kulimale abantu abangafika abalichumi lanhlanu kudlakela lokutshaywa kwabantu ngamapholisa ohlangothi lwe-riot abanye babalimele kakubi bagoqela unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-mdct ulove moch nophutha kanye nentatheli izindaba esebenza izimele ujames jemwa olimele ekhanda Abantu laba bebehlabela ingoma iningi lazo ebezichothoza umbuso kamongameli Robert Mugabe leZANU-PF besithi sezehlulekile kungakho kumele asuke embusweni.
Gadira tiyende wakomana
Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumemvisi Gama.
Ukuhlaziya ukutshaywa kwabantu namhla ngamapholisa eHarare kanye lokutshengisela osukuhlezi kusenziwa nguZulu esola umbuso weZANU-PF sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Lokhu kutshengisa ukuthi abantu ikakhulu abasemadorobheni sebekhathele njalo sebezimisele ukuthi bathathe amacebo ukuthi bazikhulule kumbuso kahulumende wezana. Bona ngani lokhu kutshengisa ukuthi ukuqhubeka njalo besiya phambili kutshengisa ukuthi abantu kabasawesabi amapholisa kangako, okuyinto ebingenzakaliyo eminyakeni emlutshwane edlulileyo. Angazi ukuthi abantu abasemaphandleni labo sizababona yini bengenela kulokhu ngoba phela kuqakathekile ukuthi labo batholakale sebephatheka kwezombusazwe ngendlela enje nxa kuyukuthi uhulumende angalalela ngoba yena vele uthola ukusebenza kahle labantu emaphandleni.
Ngaphandle kokuhlukuluza abantu abatshengiselayo ukubatshaya lokubabopha esibona kusenziwa ngamapholisa, ungathi uhulumende uyalalela na izikhalazo zikaZulu?
Kumgceke ukuthi uhulumende wezanu akazimiselanga ukuthi alalele ukukhulunywa nguZulu, ikakhulu abantu abasemadorobheni. Yena sowavele wakuthatha ngendlela yokuthi abantu laba basebenza lezithazi zelizwe njalo baphiwa izimali kumbe bakhuthazwa ngabantu abangaphandle kwelizwe leZimbabwe. Yikho sibona phela lokuthi laba ezintatheli izindaba ezisebenzela ihlanganiso ezikahulumende baqhubeka besibona hayi lokho okwenzakalayo akwenziwanga abantu abaseZimbabwe. Abantu abaseZimbabwe baladubo olukhulu kangako, bayamthanda uhulumende wabo, udubo oluvela ngaphandle. Ngibona kunzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe ukuthi bazaqhubeka besiya phambili kangakanani ngoba phela kule nkuthazo kumbe singathi lokusebenzela ndawanyakade bekwenza lamanye amazwe angaphandle wala kusiwa amazwe anjengabo-America labo-Britain kabasaziphathanga kangako ngodaba leZimbabwe. Ngibonani khonokho okwenza izinto zibe nzima bekusangconywana eminyakeni edlulileyo ngoba umhlaba wonke jikelele ubusubheke ilizwe leZimbabwe ngendlela ekhuthazayo kulabo abafuna ukukhululeka.
Kona kulokuqiniseka yini ngokubona kwakho ukuthi amanyamazo afana labo Bhilitani labo Melika yiwo aphehla ukutshengisela lokhu ukungahlaliseko ukukhona elizweni?
Abantu beZimbabwe badubeka njalo nxa bephuma bethi bona bayatshengisela babesazi ukuthi bazatshaywa ngamapholisa, bazabotshwa, bazahlukunyezwa ngendlela ebuhlungu kakhulu. Ngibona ngani mina ngeke kube iqiniso ukuthi abantu bahlupheka ngendlela enkulu kangaka njalo belwisana lamapholisa befaka impilo zabo ebuzimeni ngoba bekhuthazwa ngabanye abantu abangaphandle kwelizwe. Kumgceke ukuthi abantu abaseZimbabwe sebezimisele ukuthi hayi isikhathi sokuzikhulula sesifikile.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele Bhilitane. Umkokheli womzabalazo weThis Flag njalo engumfundisi umnumzana Ivan Mawarire namhla usole kakhulu ukutshaywa kwabantu ekade betshengisela eHarare ngamapholisa. Ekhuluma emhlanganweni ongenwe izizalwane zeZimbabwe khonapha esigodlweni seMelika eWashington DC, uMawarira uthe isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mugabe ubusa ngodlame.
As early as a couple of hours ago, my countrymen in Zimbabwe today demonstrating against the
kumahola amalutshwana asanda kwedlula abantu batshengisele ngodaba lokusilela kwemali. Abantu kazana abangela zikhali babhaxabulwa. Sifuna ukuthi uhulumende azwe ukuthi bazasitshaya njalo basibophe, kodwa kuzasiqinisa. Sithi thina salivotela njalo silelungelo lokubuza imibuzo elukhuni.
Umfundisi Mawarire ulandule njalo imbiko ethi usetshenziswa ngamazwe afana leMelika leBhilitane ukubangela ukungahlaliseki elizweni leZimbabwe. Sixoxele intatheli izindaba yethu uChris Gande obekhona emhlanganweni lo wona obuqoqo inhlanganiso yeAtlantic Council wasichazisela okunenge.
Hayi kuhambe kahle sibili bekugcwele njalo ukhulumile sibili into eziningi waphatha nje lendlela asuka ngayo ekhaya sithi yena konke lokho abantu abakukhulumayo ukuthi yena uphiwa imali lokunye okunjalo wakhukhula uphathile sibili kabanzi.
Kazange aluphathe yini udaba lodlakela olwenzakale namhla lapho esibone khona amapolisa ebhaxabula kabuhlungu abantu kade betshengisela eHarare?
Uluphethe kakhulu lolu daba ngoba ukhona omunye obuzileyo othena usebenzelana le-IMF, le-World Bank, inhlanganiso eziphathisa uZulu ngemali ezithi zona iZimbabwe akusela cuku. Yikho ke sokumele iZimbabwe iphiwe imali incedise ukuvuselela umnotho. Yena umfundisi Mawarire uhle wakulandula khonoko wathi ngikhuluma nje efonini yami khonapha ngakutshengisa imifanekiso yabantu abavuza igazi abachayiweyo. Nxa inhlanganiso ze-World Bank zizathi akusela cuku ziyaba zisitshoni la.
Sibonile njalo khuluma amazwi ewaqondise kumongameli Mugabe esithi Mugabe iqiniso omele ulivume ukuthi elakho ilanga liyatshona elami liyaphuma. Uthi yabuyela yini eZimbabwe kuMawarire?
Umbuzo wona lo kazange awuphathe kahle ukuthi atshengise ukuthi uyabuyela kumbe hathi, kodwa akukhulume emgceke nje ukuthi umongameli Mugabe wamethusela njalo lokuphathwa kwenzayo ejele kukhanya hayi into engimenza ukuthi adonde ukubuyela ekhaya. Kodwa besifuna nje ukumbuza umbuzo wona lo manje abade kubuza bebebaningi kakhulu sasisatholanga ithuba lokuthi simbuze lanxa umhlangano usuphelile kathesi abantu bebelokhu bemgombolozele befuna nje ukuthatha imfanekiso laye lokunye kunjalo. So ngamafithane ngathi mina akazange awuphendule umbuzo wokubani uyaphenduka njalo ekhaya, kodwa akukhulumileyo nje ukuthi hayi wayethuselwa kabuhlungu okokuthi uyazi nje ukuthi kuke kwenzakala ezinye izinto, abanye benyamalala abafana labo iTai Tsamara labanye bebulawa njalo wasesithi hayi lokhu kwamethusa kakhulu.
UChris Gande intatheli izindaba yeStudio 7 ubekhuluma esemhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeAtlantic Council khonapha eWashington DC.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Intatheli izindaba zakoBulawayo zithi ziyawamukela umthetho ozalawula ukusebenza kwazo, kodwa zisola ezinye izigaba zalomthetho ezithi kumele zibhalwe kakutsha ukuze uhulumende engabi lethuba lokungenela emsebenzini wazo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ezimela uZulu ezehlukeneyo ziyavumelana ngokubunjwa komthetho olawula indlela uhlangothi lwentatheli izindaba olusebenza ngayo ukuze uhambelane lokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Emhlanganweni wokubonisana phezu komthetho we-Media Regulation Draft lentatheli izindaba owenzelwe e-Rainbow Hotel woBulawayo, abaningi baqonqosele ngokuqakatheka kwalumthetho. Bathi ukuswelakala kwalumthetho kuyingozi ekuthini uhlangothi lukahulumende lweZimbabwe Media Commission oluvele lulamandla okusisekelo sombuso luqhubeke lusenza umathanda. Unozindaba weNewsday uKhanyile Mlotshwa uthi uyawusekela umthetho lo, kodwa kukhona lapho okumele ulungiswe khona.
mina ngokubona kwami ibill khona kuhle ukuthi mase singama journalists sike sihlangane siqoqisana ukuthi sibona lapho sisebenza khona ukuthi sifuna ku run kanjani ukuthi kuqoqwe kanjani ngukhulumende kanye le society or community umphakathi siwusebenzelayo kodwa le ibill ngalokho ikho khona mina ngibona ingani ifaka isisindo esikhulu kakhulu kulokho okukhangelelwe from ama journalists abakuthi ngama responsibilities than ukuthi wona ama journalists aza protectwa kanjani yiwo lo mthetho akuphumi kuhle akucace ukuthi kuphunga ukuthiwa freedom of expression which is okuvele akucace ukuthi kahle kahle thina ama journalists sizaphephiswa kanjani yilo mthetho
ukuthi unozindaba we radio dialogue ululu Brenda Harris laye usekele umbono kamlotsha ethi umthetho abaqeda kuhla funa uyadingeka njalo uqakatheke kakhulu
ebhele ngibona kuyinto enhle kakhulu akumelanga simele uhulumende azasenzele thina into ezasincedisa emsebenzini wethu as imida kumele thina sibuye sesivodwa sikhane ukuthi phale sisebenze njani sikhuzane thina nxa sirong futhi ukuthi omunye umuntu asikhuze
umqondisi we-Voluntary Media Council of Zimbabwe umnumzana Lofty Dube yena uchaze kabanzi ngalo umthetho ethi uyathokoza ukuba onozindaba bayawusekela
ibhili le sifuna ukuthi sihambe sibone intatheli zindaba bona ukuthi singakufaka kubhili le okuphathelene lokusebenza kwentatheli zindaba yikuphi lapho besikukhangelele ukuthi sikhangelele ibhili esingathi i-democratic nxa isebenza ukuthi intatheli zindaba nxa zisebenza zisebenze kuhle zingahlukuluzwa lokuthi kubhili le kuzangena into ezinjani eziphathelene lokuziphatha kwentatheli zindaba eziyasebenza eZimbabwe ngoba intatheli zindaba zisebenza zenze lokhu ungafani lalokhu obekusenziwa yi-IPA. I-IPA besibona umthetho ohlukuluza intatheli izindaba. Njalo sibona ngani ibhili le esifundi siyenze kathi esi-media practitioners ngiyenza ukuthi intatheli izindaba zisebenze kuhle zingahlukuluzi elizweni.
Kuvunyelwene kulumhlangano ukuba njengoba i-Media Regulation Draft Bill isalungiswa ingakabi ngumthetho, kumqoka ukungenisa konke okuqakathekileyo okumele kulandelwe ukulawula uhlangothi lokuthapha indaba elizweni. Kuzavala izikhexe ezingasetshenziswa nguhulumende esebenzisa uhlangothi lweZimbabwe Media Commission. Igqwetha unkosikazi Jackie Chikakano uvumile ukuqhubeka ebonisa onozindaba ngalumthetho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Uhlelo lwe Live Talk lamhlanje siyabe silomfundisi njalo enguye owasungula umkhankaso we hashtag this flag umnumzana Ivan Mawarire ophakathi kokwethekelela elemelika. Tumelani i text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umsekeli kamongameli wakwele South Sudan omutsha uThabang Deng Gyal segcizelele ukuthi elizweni lakhe kulokuthula lanxa kuke kwabalodlakela kwezombusazwe lapho okufe okubulawe khona abantu abangamakhulu amathathu ngenyanga edluleyo esigodlweni salelo lizwe. Uteng utshele intatheli zindaba eseNairobi kwele Kenya ukuthi abezindaba yibo ababika kubi ngelizwe lakhe. Ozancintisa emele ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump seguqule inkokheli yomkhankaso wakhe sokusele inyanga ezintathu kuphela ukuthi kuvotwe. UTrump ubikwa eseqhathe uStephen Bannon owenkundla yebulenjini yezindaba iBreitbart ukuthi abe ngumqondisi womkhankaso wakhe esekelwa nguKelly Ann Conway. Uhulumende wakwele South Africa uthi kasoze angenele kungxabangxoza eZimbabwe kungakhathalekile ukuthi abaningi abeZimbabwe bathi ele South Africa kumele lingenele likhuthaze uMongameli Mugabe ukuthi asuke embusweni. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla libusayo kwele South Africa ele African National Congress lalo livele lisebunzimeni ngemva kokunqotshwa libandla eliphekisayo emadolobheni amakhulu kulelo lizwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ekhuluma lomsakazi wethelevishini kwele South Africa owe-ENCA, umphathintambo ogatsha olubona ngezaphandle kwelizwe unkosikazi Maite Nkoyane Mashabane uthi uMongameli Mugabe wakhethwa ngakho kusezandleni zezizalwane zeZimbabwe ukumkhipha sebenzisa ukhetho nxa zingasamthakazeleli.
Kuzodingeka ukuthi izizalwane zeZimbabwe zenze ezikubona kufanele zisebenzisa ukhetho. Thina enhlanganisweni ye-SADC sikholelwa embusweni okhululekileyo obuya ngokhetho.
Selokhu uqale ukutshengisela ayanda amazwi ezizalwane zeZimbabwe ezithi njengoba indubo esezibangelwe kwehluleka kombuso kaMongameli Mugabe ukulawula ezomnotho lezombusazwe zibangela ukuthi izinkulungwane zabantu bebalekele kwele South Africa, kungcono ele South Africa lingenele. Kucatshangelwa ukuthi zedlula izigidi ezimbili izizalwane zeZimbabwe ezihlala loba kusebenza kwele South Africa ngemva kokubalekela ububi bezomnotho lezombusazwe eZimbabwe. Linkulumo kamphathintambo kaMashabane isicunule izizalwane zeZimbabwe eziningi ezithi ele South Africa yilo elabangela ukukhula kwenhlupho zeZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli wakulela uMnumzana Thabo Mbeki etshela umhlaba wonke ukuthi akula ngitsho lolulodwa uhlupho eZimbabwe. Lobanje abamabandla aphikisayo beqinisa ngelithi uMugabe wanqoba ukhetho ngemva kokuqilibezela, umphathintambo Mashabane akakukholwa lokho.
Leyi into yokuthi uMugabe waqilibezela ama-elections yena wanqoba nge-70% kunzima ukuthi abantu bayizwisise.
Kodwa izizalwane zeZimbabwe ezibalisa unkosazana Nomsa Ncube zithi kusobala ukuthi uhulumende wakwele South Africa uzimisele ukuvikela uMongameli Mugabe loba sekusitsho ukuthi abalekele iqiniso.
Akusilo qiniso ukuthi ukhetho lwahamba kuhle ngoba iSouth Africa layo ikwazi imhlophe ukuthi uMugabe waqilibezela ukhetho. Thina njengamaZimbabweans sasingelamandla ukuthi simsuse esikhundleni ngoba lalabo bonke abaqhuba ukhetho bengabakhe.
Lenkulumo kaMashabane iza ngesikhathi ibandla libusayo kwele South Africa lalo lithwaliswe nzima ngamabandla aphikisayo. Ekhethweni lamakhansili olusanda kwedlula, leli bandla lanqotshwa ngele Democratic Alliance emadolobheni amakhulu abalisa iCape Town, iPretoria leNelson Mandela Bay. Namhlanje amabandla aphikisayo kwele South Africa amemezele ukuthi asebumbe umanyano oza kwenza abe yiwo akhokhelayo emadolobheni edlula amachumi amabili abekhokhelwa yi-ANC ngaphambilini. Lokhu kutsho ukuthi le dolobho leJohannesburg lapho i-ANC ebinqobe khona ngamavoti amalutshwana lingahle likhokhelwe ngumanyano wamabandla aphikisayo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje, amaqembu abesifazane amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo setshayelwe ihlombe ngumphathintambo wezemidlalo uMnumzana Makhosini Hlongwane. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma emkhosini wokwamukela iqembu lamankazana ale minyaka engaphansi kwamajumi amabili lanye elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga ibhola owe-netball, lona eliphumelele ukuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba oza kuba kwele Botswana ngomnyaka ozayo. Umphathintambo wezemidlalo lokuzilibazisa uMakhosini Hlongwane uthe abesifazane baqhubekela phambili besenza kuhle kwezemidlalo kwele Zimbabwe.
It would seem to me that women in sport in Zimbabwe at the moment.
Kuyazikhanyela ke imisobala ukuthi ngalezi nsuku omama kwezemidlalo eZimbabwe yibo abaphethe ubungcitshi belizwe nxa siqathanisa lamanye amazwe. Kubhola lokuqaga sebenze kuhle kakhulu, bathola imendulo zegolide. Kathe sebengene kuzinga elikhulu bencintisana lomhlaba wonke jikelele kuWorld Cup kuma-Under 21. Ngakho ukukhuluma ngabomama kwezemidlalo kuveza ukuba selukhona udetsho lwakhiwayo lezi nsuku olutshengisa ubungcitshi bethu njengelizwe.
ukuphumelela kweqembu lamantombazana aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lanye ukuba ngelinye lamaqembu azamela izwekazi le-Afrika kwimidlalo ye-2017 World Youth Netball Cup kuza ngemva kokuba iqembu labodade wabo libe zintshantshu zezwekazi lase-Afrika nyakenye. Umphathintambo uhlongwane uthi akusiwo wodwa umdlalo webhola labesifazane elokuqaga ophakamisa igama leZimbabwe njengoba iqembu lamankazana aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lanye elimela ilizwe emdlalweni wehockey lalo liphumelele ukuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba wona ozaqhutshelwa kweleChile ekupheleni komnyaka. Ubeke njalo umzekeliso weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ele Mighty Warriors lona ebeliphatheke kumidlalo ye-Olympics ensukwini ezedluleyo elikhona liza kuyadlala njalo kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations wona ozaqhutshelwa elizweni leCameroon ekupheleni komnyaka. Umphathintambo uhlongwane uthe konke lokhu lawa maqembu abesifazane akwenze engatholanga usekelo oluyangaphi kodwa isimanga yikuba labo abathola usekelo lwemali eningi bayehluleka ukunqoba.
You can actually do things differently and still achieve results. These ladies here were playing some of the Africa's
finest. Ukwenza izinto ngendlela ehlukene uphumelele. Labo mama badlale ukuhle okwamagama bencintisana lamanye amazwe e-Africa ayaziwayo ngobungcitshi. Kodwa ngenxa yokuthi bebesazi ukuthi badlalela ilizwe, bazinikele ngokupheleleyo. Bathi ngeke sinqotshwe, kumele sinqobe. Kweminye imidlalo into emangalisayo ukuthi siyathulilela imali eningi kakhulu kodwa kungela mivuzo ephumayo kodwa bona kungela mali baphumelele kakhulu.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Netball Association unkosikazi Letitia Chibandu uthe ulethemba lokuba iqembu lamankazana aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lanye liza kwenza izimanga ngomnyaka ozayo. Ugcizelele inkulumo kamphathintambo uhlongwane yokuthi bona kabakhaleli ukuphiwa izulu lomhlaba nxa belungiselela ukuyadlala lamanye amazwe.
We are comfortable with the basics, Minister. The basics have kept the day. The basics have put Zimbabwe.
Thina kasidingi okuningi ngaphandle kwama-basics. Njalo impijana yona leyo besiyidinga ngesikhathi sisenza amalungiselelo yiyo eyenze safinyelela ukuyadlala kumdlalo yezizwe zomhlaba. Ngakho ngomnyaka ozayo ngilethemba lokuba sizaqhuba kuhle kakhulu. Angiboni ukuthi kuyini okungasiphazamisi.
Iqembu leZimbabwe belilala eklasini yesikolo okufundisa khona unkosikazi Chibandu ngesikhathi lisenza amalungiselelo alo ukuyadlala kwele Botswana. Lidingelwe imali yokusebenzisa inhlanganiso yeZimbabwe Netball Association kwathi inkampani yeClo Petroleum iphathise ngokubanikeza ibhasi abahambe ngayo kwele Botswana. Amanye amazwe azamelwa izwekazi lase-Afrika kumidlalo ye-World Youth Netball Cup ngabalisa ele-South Africa, ele-Uganda kanye lele-Botswana okuyilo elizaqoqa limidlalo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Alubastana nesilale matuke. Alubastana nesilale matuke. Alubastana nesilale matuke. Alubastana nesilale matuke. Masalipa.
Remix inomvula ingoma kanathi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa abaxabuleka buhlungu abantu betshengisela lamhlanje abetajamuka sesijikile campaign. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-live talk njalo silo Pastor Ivan Mawarire kulolu hlelo olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.